kumele sifisele abafundi inhlanhla enhle ukuthi balobe beqinile njalo bekuthazwa ukuthi baqedise izifundo zabo ukwenzela ukuthi labo abakhangelele ukuthi baye ku-form 5 bathole ukuthi imihloliso yabo iyamakwa ngesikhathi bazuze njalo ithuba lokuthi badinge izindawo baqhubekele phambili ngokuya ku-form 5. Kanti-ke abaqeda ku-form 6 bathole njalo ithuba lokuthi badinge izindawo zabo nasema-university. Okutsho ukuthi-ke abezemfundo behlolisisa kakuhle ukubona ukuthi lokhu kungenza ukuthi umnyaka lo uqale kakuhle kuzifundo zababalisi laba bethuthuka besiya phambili. Sithi-ke ngalokho-ke kasibakhuthazele abafundi babuyele esikolweni, kanti sikhuthaze njalo lababalisi laba bebancedisa ukuthi laba bancedise baqedise izifundo zabo. Sikhuleka njalo ukuthi ezikolweni lapha umkhuhlane lo okhona kathesi owe-COVID-19 ungaze wamemetheka ubuye njalo ukhubaze ukuphathwa kwemihloliso kubafundi lakubabalisi. Kanti-ke ezemfundo siyakunanzelela ukuthi sebezamile-ke ukuthi balethe i-productive equipment kanye-ke lawo ama-sanitizers lawo ukuthi mhlawumbe wageza bazivikele. Kodwa sesikubonile-ke ukuthi kuvele khona umkhuhlane lokunzima ukuthi umuntu awucatshele.
Njengoba usithi ukuthi sokuhanjisiwe esikolo konke okudingakalayo ukuthi uwenqatshelwe lo mkhuhlane, ungathi liyasuthiseka ngalokho?
Mina-ke ngisho ukuthi siyasuthiseka ngoba kumele ngithi ngitsho njalo sengithe ngahlolisisa zonke izikolo. Kodwa nxa kuhamba ngendlela esithe sivala ngayo kwenziwe, hhayi kuyivele nje imithi kanye nokuzokuvikela kwasekukhona ezikolweni esikhathi sivala. Singazi mhlawumbe kungabe khona okwaphelayo, kodwa okuningi kwakuvele sekukhona. Kwakuthengiwe-ke umnyaka uphela uhulumende wakuthumela ezikolweni. Sikhangelele ukuthi lokhu kungancedisa, kodwa phela njengoba sisitsho ukuthi lokwana ikuzama ukuvikela umkhuhlane ovele umemetheka lanxa sikwenza konke konkuyana. Nanku siwubonile uvele umemetheka abantu belawo ama-sanitizer ezikhwameni, sibonile umemetheka abantu bekafakile amamaski emlonyeni bevalile. Abanye njalo sibabonile bevele bengena khona esibhedlela kancinyane. Kanti-ke esibakhuthaza kakhulu ukuthi bahlatshwe. Sibone njalo futhi sisiyavala izikolo ukuthi bebekhuthaza ukuthi o-form 6 abaningi laba abale 18 years leminyaka eminye ku-16 bahlabe labo ukwenzela ukuthi bavikeleke. Laba abahlabileyo kuphosa kube ngconywana. Siyakukhuthaza ke lokhu lakho ukuthi kube khona, kwenziwe ngendlela.
Abanye abafundi laba abangela mihloliso abayilobayo bebemele bavule mhlakatheni, kodwa sibone uhulumende sithi lokho akuseyikwenzeka ngoba umkhuhlane we-COVID ukhanya usumemetheka. Uthi ilanga lokuvulwa kwesikolo selizaziswa ngokuhamba kwesikhathi, lithini ngalokho?
Ngibona ngathi kube liphutha lokuthi kuthathwe lelo nyathelo. Nangu phela thina besingazange sizwe ngokujulileyo ngama-percentage emkhulu abantu abasebanjwe ngomkhuhlane ukwenza kweze kwethuse ilizwe ngalindlela. Sithe sivala izikolo bebekhona abantwana athi bebanjwe i-COVID kanye babalisi, yebo kunjalo. Kodwa-ke phela kuqhubekele phambili behlezi ngemakhaya, abanye bekhwarantana besezikolweni, imfundo iqhubekela phambili. Kanti sizavika kuze kube nini? Siyakubona ukuthi umhlaba wonke lo umi mazonzo ngemikhuhlane engapheliyo, kanti la ngezimpi lakangakho konke okunye okwezomkhathi. Sesiza kuthi owezemfundo kakume kuze kuthi owezomkhathi zilunge, kakume njalo lemikhuhlane iziphele, abantwana bazalahlekelwa. Ngibone ngathi leli nyathelo lithethwa ngokuphangisa langokwesaba, kodwa-ke akusunyathelo elikhuthaza kakhulu kwezemfundo. Engingawukhuthaza mina-ke ukuthi-ke uhulumende kabuye agcinisise kakuhle ukuthi umbono lo ungaufuqwa imicijo ekhona na etshengisela ukuthi sibili ubhubhane lolu soluhlukuluzile njalo lulakho ukuthi lusidilizele impilo zethu. Kodwa okwakathesi ngibone ngathi nje kube liphutha ukuthi kuthathe lowo mkhumbulo.